lolu udaba lukhathazayo kakhulu ukuthi abantu ngohlupho lonke lolu eseluvelele ilizwe likhozwa iZANU-PF kodwa namanje balokhe bebona ungathi kukhona okungcono okungalunga ngeZANU-PF kuzwisa ubuhlungu kakhulu. I think singakufananisa lalokhu ngesilungu abathi Stockholm syndrome. Lapho ukuthi umuntu okusokolisayo akuphilise kabuhlungu kodwa ekugcineni ugcine usimbona ungathi nguye umuntu ongakusiza futhi usubhekane laye. Uyazi ma ngikhangelisisa indaba leyo ngikhumbula isitori lesi esikaStalin okuthiwa wathatha inkukhu waqala ukuyicutha yilokhu iphila, wayicutha wayikhipha insiba zonke waseyifaka phansi. From there wathatha umumbu waqala ukuphosela umumbu phansi kukhulu yaqala ukumlandela isibona ukungathi yena nguye umuntu ongcono ukuthi ayifide yethu kunguye umuntu oyikhozise ubuhlungu obukhulu kakhulu. Yinto engiyibona ngabantu bakithi ekhaya ukuthi ungathi sebatunya ngodubo lolu oluyiZANU-PF ukuthi sebebona ungathi yiyo futhi engabasizi bakhiphe ebunzimeni abakiwo.
Khona kugijinyelwani kanti moyo kukhangelwa u-2023 khatshana khona le thina sisanda phuma kukhetho lwanyakenye.
Yeah, well, siyazi ukuthi vele esikhathini esiningi iZANU-PF ilama-problems ayo, ama-internal problems ayo. So the way ungathola ukuthi laba bafuna ukuflexa ama-muscles abo ukwenzela ukuthi kungabi lomunye umuntu ongacabanga within iZANU-PF ukuthi a-take over. But siyazi iZANU-PF iphathi yamakhulu phela. Ngithi nangu upresident wabumgabe bamkhipha ngekhulu. So lokhu nje kuzama abantu bakamangaka bazama ukuflexa ama-muscles abo ukuthi bazibone ukuthi bona bahle baphumele phambili bathi thina sendozi kumangako. Ungathola ukuthi kukhona ukungazwisisani politburo yabo khonaphana phezulu. Abanye abangasamfuni umnangako ngoba bebone sehluleka ngoba usehlulekile ukubusa.
Kuyikuthi bafuna bani labo bantu uChiwenga?
Well, angeke sibe sazi ukuthi remember kokuqala uChiwenga nguye ibhosi kamnangagwa ngoba uChiwenga nguye wafaka umnangagwa embusweni lapho. Kungase uChiwenga lamabutho ngabe umnangagwa kusupresident ngabe umnangagwa u-exile njengathi ebalekile ekhaya. Yibo abamfakayo lapho, so kahle kahle yibo bhosi bakhe, yibo futhi abazodicide ma bengasamfuni. Bangadicide ukuthi sasa basamfuni sebefuna somebody else or even yena uChiwenga ngabona ukuthi usefuna ukuthi atake over. There's nothing umnangagwa angayenzi ukumstop ngoba kahle kahle ngubhosi wakhe.